indaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo omhla ka 25 kuzibandlela 2020 nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Ukuthoniswa kwecala lokwehlukana kukamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga lomkakhe sokuveze amandla alokhu elawo kubutho.
Ngalilizwe elilidemokrasi ezimele kuhle u-Vice President kumele aresign. Nxa engaresignanga u-President kumele angicele ukuthi ndoda hayi isimo okuso asiyo-honorable.
Umkamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa lamhlanje uvakatshele izalukazi lamaxhegu emawabeni lapho abaphekele khona isitshwala lenyama.
Ngibonga kwedlula ukubonga babona ubani uNkulunkulu izibusiso zisuke ezandleni zami ngabe ngiyambusisa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukuthoniswa kwecala lokwehlukana kamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga lomkakhe uMary Mbayiwa sokuveze amandla alokhu elawo kubutho uChiwenga. Kusinqumo wasiphe izolo umahluli umnumzana Christopher Dube Banda usole uMnangagwa ngokusebenzisa ibutho ukuhluthunela umkakhe impahla. Abanye ngabathi ngabe uChiwenga uyaphuma kancane esikhundleni udaba lwakhe lusathoniswa. Sixoxe lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Bekezela Madumafuzwayo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Okokuqala singeke sikufihle sibili but kumele sikubeke njengoba kunjalo lo majistrate lo judge ukukhulumile court ukuthi yinto embi okungamelanga yenziwe. Lokho kumele kubeke kucace ukuthi yinto embi ukuthi amasotha asetshenziswe ngendlela engayisiyo. Okwesibili sikhangele yena as an individual umsekeli kamongameli uChiwenga nxa wayesedecide ukuthi iya ku-army angene ku-government ngapha ezombangazwe kumele adivorce completely aphume ezintweni ze-army aconcentrate ku-government alandele ama-structures e-government njengoba enjalo. Okwesithathu ivele sile culture embi eZimbabwe abantu abaku-authorities eZimbabwe bathanda ukusebenzisa amapolisa ukusebenzisa amasotha ukusebenzisa ama-youth abantwana babantu abangelani lezinto zonke ezingalezi ukuthi bephushe ama-agenda zabo and khona lokho ku-wrong akumelanga sikuvumele njengelizwe ukuthi kuqhubeke kusiba njalo. So izinto ezimbi akumelanga sikuvumele ukuthi izinto zenziwe ngendlela enjalo.
Asithi thina ilizwe ngakuthiwa libuswa ngombuso kaZulu ongaso kantando akayiphikiswa. Uyena lo umsekeli kamongameli nga eqhubeka elokhu esesikhundleni na yena udaba lwakhe lusemthethwandaba.
Besixoxa nje labanye ama-comment ngiyabona already sokulihlazo kakhulu ku-vice president ukuthi imfihlo zika-vice president welizwe zithi dandalala egcekeni zibalwe lilizwe lonke labantwana bebale behleke bethi ukuthi kade abadala balezinto ezinje ngidivorce ebuhlungu engaqedakaliyo sokukhulunyelwa namazwi aqatha ngani njengoba usitho ngalilizwe elile-demokrasi ezimele kuhle u-vice president kumele aresign. Nxa engaresignanga u-president kumele angicele ukuthi ndoda hayi isimo okuso asiyo-honorable. Lathi sibabiza ama-honorable asiyanolonga honorable ngcono uphume ume ngale ngoba i-president ayisethele abanye abazalandele ngoba akuseyiyo.
Manje nxa sikhangele amandla alawo ekuthumeni amasotsha kuyenzakala na ukuthi asebenzise nxa esefuna ukuhluthuna umbuso?
Kusitshengisa khona lokho sibili ukuthi ngisho ukuthi amasotsha usawaphethe ngamatomo nje sengazenzela akufunayo and kubuye kube buhlungu ngokuthi ungakhangela i-government yethu asibo retired so kuzo kuwonke ama-portfolios okutshengisela ukuthi kuthi at any minute nje ami ngadecide ukuthi sisithatha iyadonsa nje ka-one ilizwe selihambile sesihlala sinjalo siphila ngokuthi abantu benizabe sithi bathathe kabathathe sithi bathathe kabathathe thina sifuna ukuthi sihlale phansi sizikhethele ukuthi kanti sibuswa ngobani akulunganga lokho
Lo-ke ngumnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo olwela ilungelo likaZulu ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseGwanda. Lokhu sikudaba lunye sixoxe lengcwethi ecubungula ezemthetho umnumzana Job Sibanda othi umahlulu engaba ephosisile kusinqumo sakhe kudaba lokwehlukana kukamnumzana Jiwenga lonkosikazi wakhe uMary.
Engikubonileyo ukuthi yena ujaji uphambanisile ngokuthi akukhangele udaba lwakhona aluthathe njengodaba olu-agent nezindaba okumele lutholise ngesiphangephange liyeke amanye amacala amangalokuqala okunye umsekeli athi yena ujaji uphambanise ngakho kodwa ungakhangela ukuthi ujaji yena utheni ngalolo daba olokuthi whether udaba lu-agent ujaji uthe yena njengoba udaba okokuqala udaba ocele kumbe belukhuluma ngabantwana okuqala sibe ngikhulume futhi njalo ngokuthi yena unkosikazi kaMsikili ubesithi yena kule mpahla ethize ayesithi wayenazo yena ngesikhathi esithile nefana sesitokisini umsikili kamangangeli wafika nje wasemthathela lezi zinto lezi zingezimota impahla zakhe ezinye kade izipalisa izokugqoka lokunye nje okuthize so ujaji khe yena nxa kuyikuthi umuntu uhonona ngokuthi uthethelwe impahla zakhe ngaphandle komthetho ikhothi iyandise ukuthi lolo daba lu-ejet so ngesinye leso isizathu esithiwe ngujaji sokuthi yena ebona ukuthi esithini ukuthi udaba lu-ejet kodwa umsekeli ukuthi hhayi ijaji uphambanisile ume ngani udaba lolo lu-ejet so singazi ukuthi yona i-Supreme Court izakubona njani
kodwa ngobufakazi obukhona wena ubona ngani ule thuba na elokuthi aphumelele umsekeli kamongameli umnumzana Jiwenga
ngokubona kwami ngibona nganithi njengakhangela sithi i-case yakhona ngayicabanga njengayo mbidana mina ngangikhangele ngibone ngani kube lephutha elithize elingabe lenziwe ngujaji ngikubona kwami ekucineni angitsho ukuthi indlela a-analyze ngayo ama-fact lokhuyana kalinani solo lapho but isiphetho lapho wathi yena ngemva kokukhuluma lokhu akukhulumile waso ukuthi mina ngizathalesi sinqumo kubona ngani kube lokunye okuphambanisekileyo mbijana ujaji unike lokho esithi thina especially ngabantwana unike lokho esithi thina yi-final order inalawel ukuthi umongameli kumbe umsekeli amongameli ahle ahambise labo bantwana ikanti yena unkosikazi wakho ubengacelanga khona lokho ukuthi ubethena ufuna ukuthi aphiwe abantwana udaba lwabo lona leliyana olwamangalwa ngumkakhe umsekeli amongameli lungakatholiswa
Lo-ke ngumnumzana Job Sibanda ingcwethi ecubungula ezemthetho ubexoxa ecingweni lo-Studio 7 ekwabulawayo
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
Lamlela mshweshwe
Lamlela namba wafuwe mbula
Umkamongameli welizwe unkosikazi Auxilia Mnangagwa namhlanje uvakatshele izalukazi lamaxhegu emawabeni lapho akhuthaze uZulu ukuthi anakekele asebegugile Unkosikazi Mnangagwa uphatheke emsebenzini yangekhaya egoqela ukupheka, ukuthanyela lokufulela indlu ngemva kokuba ayabele asebegugile ukudla. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Bonke kulungile.
Unkosikazi Mnangagwa wethulela inkuthazo ngemva kokuvakatshela ugogo uViolet Ncube oneminyaka yokuzalwa engama-2.5 lambili ohlala yedwa emzini wakhe emawabeni. Unkosikazi Mnangagwa ufike lapho waphatheka emsebenzini yangekhaya ebalisa ukusinda indlu ngobulongwe ukufulela kanye lokupheka. Uthi iningi lilahla abazali sebegugile libetheza umlando kuba ngabathakathi. Ekhuluma esesikolo semawabeni primary lapho uZulu abethe gwaqa khona unkosikazi Mnangagwa ukhuthaze uZulu ukuthi anakekele ogogo labokhulu.
Saka nansi sithi kuphembela kuona abanambuya kuthi ayiwa kunela kuhabhane kuna nambuya Tino kutendai nokuti unu wenyu tawona nimisha yakawanda iri unu wakanaka nokudadisa kuti aiwo madzimai ayo. Mbuya chamuna na kuda kuti tikuitire ipamba ndechipi
wemukurusu kukurusu kwenza siku sikuhlabulela ukuthi sikwazi ukuthi sisuka kubomama sisuka kubogogo kulabo esingawo namhlanje nokuthalisayo ikuthi kunene ezindlini zethu siyakubona kuyenzeka esakufundiswayo laba bantu. Ogogo ofisa ukuthi sikwenzele khona ekhaya ikuphi ubuye uzositshela ukuthi kuyini okuhluphayo.
Ugogo Violet Ncube ubonge kakhulu inyathelo elithethwa ngunkosikazi Mnangagwa eside behlaselwe indlala.
Futhi ngithaba okudlulisayo babo ngizakuhla fani njengoba onyama ngiyobafakwa endlini imkunguru ngendlini yabekwa. Ngibonga okwedlula ukubonga babo libona uNkulunkulu izibusiso zisuke ezandleni zami ngabe ngiyambusisa. Kodwa ngokuthi zisuka koNkulunkulu kwangikwazi ukuthi uNkulunkulu wenu kumise njani, kodwa ngokucela kwami ngicela mbusise.
Omunye walaba abakade bekulombuthano ngunkosikazi Beatrice Ndlovu layo oyamukele inyathelo elithethwa ngunkosikazi Mnangagwa esithi babhekane lendlala njalo kulezi nsuku baphila ngokuphiwa.
Ah, sibusisekile kakhulu sengathi uNkulunkulu angandisa izibusiso zokufika kwakhe endaweni yethu yona leyo esikiyo. Ah, isimo sendlala sikho kodwa sibonga izandla lezi eziphayo izo ezisiphathisayo empilweni.
Unkosikazi Mnangagwa uphe abagugileyo laba ukudla okubalisa impuphu lerayisi kwathi omama abazithweleyo baphiwa impahla zabantwana. Kusenjalo kolunye udaba, izakhamizi emaphandleni sezikhuthaze urhulumente kanye lababalisi ukuthi bakhulumisane ngodaba lwerholo ukuze abantwana bathole imfundo ezikolo. Iningi lababalisa likahambe ezikolo selokhu zavulwayo likhonona ngerholo eliphansi. UMandlovu ugcizeleleyo ngokukhuthaza ababalisi ukuthi babekezele.
Siyacela sibili kakhulu ukuthi ababalisi kabafundise abantwana. Yebo yeyisimo lanxa siyabe singamanga kahle kibo, kodwa esikucelayo ukuthi abakhulule imoya yabo izinto zizalunga.
Omunye njalo umzali unkosikazi Siphathisiwe Nkalo Wesilikwe uthi urhulumente kumele anikeze ababalisi imali efaneleyo babuyele ezikolo.
Uhulumende ngakuyanikeza amatitsha imali eyaneleyo esebenzayo bakwazi ukubuyela esikolo bayefundisa abantwabethu, ngoba kwamanje sibhadela i-school fees, sithengile amabhuku, ama-uniform, yonke into iyadura. Abantwana kabafundi, abantwana batshona bedlala. Uhulumende kazama iplani phela abanikeze lokho abakufunayo babuyele emsebenzini.
Sixoxele nobhala jikelele wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association ZIMTA umnumzana Tapson Nganono Sipande semawaza ngolwesine lapho kubekwa umphathi wesikolo eGungwe Primary umnumzana Thuso Mkoni. USipanda uthi iningi lababalisi seliphenduke inhlekisa emphakathini ngenxa yobuyanga obudalwa lirholo eliphansi, kungakho ukuthi ababalisi ngeke benelise ukuya emsebenzini ngemali abayiholayo.
Kumango lapho esengike ngahambela khona ababalisi bakhetha ukuyagola amacimbi, ngoba kathesi ungagola amacimbi isuke ezimbili kuphela nje zilakho ukuthi amacimbi lawa akunike imali edlula iholo lenyanga. Izolo likhulu kakhulu, abantwabethu ifuture, ikusasa kayikho, kumnyama phambili. Njalo ezilonge ezihulumende elokhu engalungisisi lolo daba, abantwabethu abala kusasa iphelile totally do.
Iningi lababalisi lithi lehluleka ukuhambisa abantu ababo ezikolo zemaboarding ngoba zingayiholi imali efunwa yilezi zikolo. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngiAlbert Ncube.
Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Phineas Ndlovu, umzali njalo owake waba ngukansila wenjube.
Mina ngokwami ngifuna ukuthi ngikunethe back to 2007. Ngo 2007 we abantwana basayila dismally bo form 4 labo form 6. It was because of ukuthi abantwana babe ngasafundi. Ngenxa ye problem esasinayo between abatitshara le government of that day. Mina what I was proposing ngoba into leyo kungamatitshara ahlele khonona ngayo iaffecta thina ezabazali babantwana labantwabethu. Into kufanele siyirealize ukuthi uhulumende kasivumele, yes we don't have money, siyehluleka ukuraise imali, kodwa kasivumele sidinge sizibhadalele thina amatitshara ama-incentives ukwenzela ukuthi amatitshara babe loveve lokufundisa abantwabethu. As long beloku belwisana ne-government becela ama-increment becela lokhu besiba labo ostay in bezihlalele okuyinto khona kuyana kuaffecta thina njengabazali abantwabethu. At the end of the day abantwabethu kabasela abafundanga, akulalutho, omnyaka uyaphela kungalalutho, and kuyabe sokuzimali just water under the drain. Mina embengikukhangele ukuthi uhulumende kasivumele each and every school sizibonele thina ukuthi abantwabethu siyabhadala incentives. And what abama-parents okufanele bakuzwisise okuyinto kwakhona kube sengqondweni zabo. Oteacher labo they are parents too. Balabantwana abayesikolo, balabantwana abadlayo, bayagada, benza yonke into. Nxa uhulumende engakunanzeleli thina as parents kasikunanzeleleni ukuthi abantwana bethu lamatitshara kule nkalakatha yepro. Mina ipho engikucela ukuthi nxa abazali bengavuma asitheni head on the government. Uhulumende imali kawula lathi kasila, it's not your problem, but sicela ukuthi sibhadale ama-teacher ama-incentives. Kanti nxa kuyikuthi u-teacher efundisa abantwana beyi-55 and then sivumelane ukuthi hayi sizabe sikhupha ngama-$2 towards i-transportation ka-teacher. What's wrong with that?
Manje labo abazali abayehlulekayo babona ukuthi baphathise, babe abantwababo bezayekela ukufunda na?
Kuvele ngeke sithi umntwana akaxotshwe esikolo, umntwana akasiyolo kupanisha umntwana. Bavele basebenza under izimali zabanye abazali except kuma-private schools, but kuma-government school vele basustainwa ngabanye abazali. Nesiyafodayo, let us pay towards that. Banabana naye angadobha uzaphosela, kuzahamba kulokuthi siyekile. Akuforswa phela umzali unga. Into ehluphayo yikuthi nxa kusiba le mhlangano labazali, you find somebody ekhuluma ngenkalakatha yefiga umzali wayikhulu wayekwanisa. Yikho abadala belesaga sabe sokuthi umfula ugcwaliswa izifudlana. $1, it's enough. $1, it's enough. Nxa singakontributa towards that, into zonke ziyahamba. Kathi sibathengela njani abantwana ukuhle? Sibaphani? Kathesi ungakhangela i-challenge engilayo noma usithi bakhona behlulekayo. I think angikholi ukuthi kulokuyi-fraction okuthize ongakutsho ukuthi kulo muntu ongala cellphone. Everybody le cellphone. Umbuzo ukuthi ujusa kangaka a day or how much a day? Not less than $3. So ungethule kulungisela umntana wakho nge-$1. I don't think so. Nxa abantu be-explainelwe ngendlela eqondileyo.
Manje nxa kuyukuthi bona otitsha lingahlanganisa yona leyo imali bathi hayi imali le incane ayeneli, kuyathiwa
asenze so. Ngabantu bayazi, mina I've been spoken to some of the teachers. Kakho ngakwala uhlupho yilo lolo. Uyabona ukuthi nxa utitshara lwana engathola okuyi-100 or 200 ebond uzagada ujofu for those 5 days, uzabe egadile kulokuthi anikwe that one phela i-1000 something there. It's not the whole amount eyakuye. Kuyabe sokuphuma ipentsheni, kwaphuma opremia, kwaphuma onyaratso, kwaphuma ikosho, kwaphuma anti yabona ukuthi at the end of the day usale ngalani engalalutho. But ngayekwazi ukuthi hayi imali labadala bamdele ukuthi nizosebenza angeke bayadli, babevele benika ikushini ngama-teacher angeke bayadli. Ngisuke kuyahlupha ngoba ama-counterparts aba kuma-private school they are making money, they are being given ama-incentives.
Hayi kuyezwakala. Hayi sibongile baba, ungavalelisa abalaleni.
Hayi ngiyabonga ukunika leli thuba, bevele ngijiseke ukuthi kathi ngingabhodla in which way, but you have met it. Ngiyabonga ukuthi baza ngizwa, baza eda lapho aba-eda khona, basaprekte lapho abasaprekta khona, but mina owami umbono yona leyo ukuthi head on the government ngama-incentives ama-teacher. Thank you.
Hayi sibongele lana. Lo ke ngumnumzana Phineas Ndlovu, umzali njalo wake waba ngukansila wenjube. Ebe sikoka la ikuhlelo liphuma lendaba, lichone lendaba. Asidibane njalo kuvikezayo lila. Balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazane lilami uSithandekile Mhlanga. Namhla sixoxa lo nkosazana Deborah Mokasa, isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association. Sicubungula okuphathelane lamalunga enhlanganiso yakhe okuthengisa impahla ezijiyeneyo kanye lokusetshenziswa kwemali elizweni.
Njengamalunga yokubulawayo Vendors and Traders Association iphansi kakhulu. Sesikhangela ngomnotho welizwe ukuthi imali ihlale emakhadini, imali kakula mali, imali siyizwa kuphela kubosiphathelene. Ufind ukuthi abantu babuya befuna ukuthenga amatamatisi, befuna ukuthenga imbhida, but at the end of the day ekhokheshi bona labo abasisebenzeli ngoba sasa sizafuna ukuya hoda khonapho singelanamali. Abantu bamabhizinisi abayasihotise kwimbhida namatamatisi vele ekhokheshi abafuni nakuyibona. Wesi-ke le mthina yethu yona leyo yamaswayiti thina njengamavenda vele asilawo ngoba kufuneka obhila khodi obani bani and lakho futhi kumele ube nemali ethize emabhenki. Amukeli ngoba lathi lapho esihoda khona basalela, so kuba nzima ukuthi singayithatha mina ngiyayisanga. So kuyafuza ukuthi sesiyabhadala ngayo ama-bills ami, sesiyabhadala maybe labo school fees bona laba ababuyayo, but ngivuka ngihoda ngami.
Kodwa ekuwodeni lapha kuhamba njani? Lokho eliyabe likuwodile liza kuthengisa ngentengo yena leyo ebeliyikhangeleni lithole inzuzo.
Ekuwodeni lapha sokuzingoba kuthiwa i-intermarket bank leyo labo siphathelene. You find ukuthi nxa uthengisile uthole ku-100 bondi kwakho. Nxa usufuna ukuthi uye kutshintsha ukuthi uthole imali yokuthi ikwanise ukuthi ithenge olunye ulutho, isina vele ingaseseyi-100 bondi RTGS leyo. So kuba nohlupho lokuthi vele sinesithengisayo asivumi leyo mali laze labona laba ababuyayo bethenga. Ungabatshela ukuthi usucharja kumbeni ukuthi ngizayikhipha nge-$50 uyayala ethi ibhajeti yakhe vele ingasahambi, ayisahambi kuhle, akuphileki isibizi. Njengangena ebhuti ngisithi ngikhanyele, uyathola ukuthiwa i-KG ye-RTGS but nxa ungela cash uthola sokuyi-100 and something RTGS ne-ecocash umbeni ngeswayiti. Uyayibona ukuthi i-difference yangona inkulu kakhulu okokuthi ugcina vele ku-off budget. So la
omunye ngathi yini eliyibambayo imali ngoba wonke umuntu oyidingayo ubuye ezothenga impahla, kukanti labo abasebenzayo bahle beholele emabhanga iningi labo.
Ukuthi bethi yithe siba bengabe beqinisile kancane ngoba thina nto yithe sithengisa i-day to day things ezokuthi umuntu ephile, yithe sithengisa istafu, yithe sithengisa umpupu, yithe sithengisa ama-vegetable. Siyibamba kodwa siyibamba nzima, siyibamba ngoganyavo. Amashophu kasakhiphi ukudla ngokufaneleyo, sebekukhupha ngubi kuye khona ngale kithi thina esithengisayo amavendi ukuthi sikuthengise. Labo bethole okuyi-percentage, lathi sithole i-percentage. Okuthi kugcina at the end of the day ukuthi vele osafayo munyena lo oyabe ku-ground oyabe efuna ukuthi ephile.
Bakhona yini abalokhu bebiza ngemali yamanye amazwe, njalo kulula yini ukutshintsha uyithole emabhanga lezitaladeni?
Ezitaladeni bakhona sibila bona laba abayibaesibathingi esibabiza ngezolo nalelo lokuthi ngosiphathelene. Then kube sokusiba lamanye amashophu athiyeneyo nje uyathola gqagqagqa okuthi ungafika ukukhulume labo ukuthi hhayi asikhulumisane lapha kumbeni ngithwele kumbeni se-5 use besebesithi hhayi sizayikhonvetha nge-intermarket bank leyo. So i-5 use yakho kuthi sabe sizawunika isithebo se-$50 bakukhangela ngefesi bengabona ingathi ifesi liyana yokuthi hhayi ungumuntu obekekileyo bakubizela eceleni bekudeke.
Ngobuso obunjani lobo obuyenza bejo njalo?
obunye ubuso phela ungathi ukhanya ngathi ngumkholisi kube sokuba lokunye ukukhanya hayi buzithambele ngobuka mamgube ngobuka sobakhangela iface but thina njengathi mina njengami mina ngile face plus nokwaziwa nxa ngifika vele bathi bathi lo ungamthengiseli ngoba uyakhuluma steric uza sikhuluma endaweni ezithile so kuya ngokuthi kwazi ukubani kuvele uyenzani empilweni le ngihambe ozithengela lokho ngoba ngingazingenela mina vele abangiisi
leyo bekuyingxoxolo nkosazana Debra Mokasa isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association ebesixoxa laye ekobulawayo asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC
siyabonga sithandekile ube leviki enhle
andikwanise kumutaurira kuti mwana ndamuchakuda ini pasi pemoyo ndichimuna siyana naye iwe tisiyana naye siyana naye andikwanise kumutaurira siwe siyana naye
usibalela usiwakhona uzongitshela le nto ongitshela yona
siyana naye
uvalela usukakhona uzongitshela le nto ongitshela yona angibuzwa futhi angibuzwa futhi
ngathi siyana naye
uthi mina
siyana naye
angisukani nentombi yakho
akhanyana napha
nenduyala kanjani
siyana naye
wewe
siyana naye
uthi kimi mina angisukani nentombi yakho yala kanjani ubi ntumba yakhiwa
andikwanise kumutaurira
usukakhona uzongitshela le nto ongitshela yona angibuzwa futhi angibuzwa futhi
siyana naye
uvalena lapho usuka khona uzongitshela le nto ongitshela yona angibuzwa futhi awuphinde
ngathi siyana naye
Swingayo, kanti yona yazi ukuthi intombi yakho kuba ngabe swingayo,
ngabe swingayo,
kanti kwanise kumutaurira kuti mwana ndichakuda asipe moyo ndichimuda iwe ngati siyana naye. That is Shimane, Shimane,
Shimane, Shimane, Shimane, Shimane, Shimane, Shimane, Shimane, Shimane,
Shimane, Shimane, Shimane,
Shimane, Shimane, Shimane, Shimane, Shimane, Shimane, Shimane, Shimane, Shimane, Shimane,
Shimane, Shimane, Shimane,
Shimane,
Shimane,
Shimane, Shimane, Shimane, Shimane,
Shimane, Shimane,
awuchiyane lentombi yami nga ngeyakho nga uzwa ngayo ye ingoma ka omuyi Oliver Mtukudzi le shabalala rhythm besigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa ke singakehlungani ngesikhangele inhloko zethu zendaba zalamhlanje ukuthoniswa kwecala lokwehlukana kwamsekeli kamongameli welizwe lomkakhe umnumzana Constantino Chiwenga sokuveze amandla alokhu elawo kubutho silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje igama ngu Chris Gande asidibaneni njalo kusasa.